o e Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Uthandira yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo, ngoba lokho akwenzileyo kungabulala iparty MDC. I-factionalism ayisoziphele ngalokho. Khale sizwa kuthiwa okhuphe labo mdzuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo iparty ye-MDC.
Lwamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokukhethwa kwamnumzana Nelson Chamisa ukube ephethe intambo zokukhokhela ibandla le-MDCT.
Inhlamba i-$17 ayenelisi ngenxa yokuthi kumele senze sibhadale i-rent, sibhadalele abazukulu bethu, sibhadalele abantu abethu, sibhadalele ukudla le-school fees, lama-bill, ama-rent. Ukubona ukuthi esizinda izindlu eziningi ngama-4 rooms.
Abahola imali zempentsheni iningi labo eseliluphele batshengisele lamhla kobulawayo bekhala ngemali abayiholayo ngenyanga abathi incane kakhulu. Izizalwane zeZimbabwe ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezitshayele ihlombe ikhomishini yamalungelo oluntu ngokubiza umhlangano wokukhanda amacebo okuqeda udubo lokuxhathana ngemihlobo lezenophobia elizweni lelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usekhethe omunye wabasekeli bakhe umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abephethe intambo zokukhokhela leli bandla azephindele ekhaya evela kwele South Africa lapho elatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Umnumzana Nelson Chamisa ngomunye wabasekeli bakamnumzana Morgan Tsvangirai ababalisela unkosazana Thokozani Khube lomnumzana Elias Mdzuri. Abaningi bathi bekungamelanga afakwe yena omncane phakathi kwabathathu laba ngoba uveza sobala ukuthi nguye osizathatha isikhundla sikaTsvangirai yena ophatheke ngomkhuhlane. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuphakanyiswa kukaChamisa kungakhwezela umlilo wokuxabana obukhona phakathi kwabaseli bakaTsvangirai, uMdzuri loMakhube labo abakhanya befuna ubukhokheli baleli bandla. Umnumzana Leopold Mnende enye yalezi ngcithi ithi uTsvangirai usehluleke ukulungisisa ukufuthelana okusebandleni lakhe njalo inyathelo lokufaka uChamisa asekwenzile kuzahle kulibulale.
Ukwenziwa nguTsvangirai akusatshiyananga nalokhu okwakusenziwa umgaqo. UTsvangirai yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo, ngoba lokhu akwenzileyo kungabulala iparty MDC. I-factionalism ayisoziphele ngalokhu. Khale sizwa kuthiwa okhuphe labo mdzuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo yiparty MDC. Kungenxa yokuthi babonile labo ukuthi uTsvangirai usesenza izinto ngendlela engayisiyo, indaba engahambanga kuCongress abantu bamkhetha yena lo Chamisa.
Omunye njalo oyingcitshi ecubukuna ngezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi loba kungaba lokuxabana phakathi kwamalunga ebandla leli akunzileyo uyakujabulela.
Okuqakathekileyo esikubona lapha ngokuthi khona ibandla le-MDC liyananzelela ukuqakatheka kokuthi ibandla kufuze lintshintshe ubukhokheli, njalo kuyafeza obala ukuthi i-MDC libandla eliqakathekisa ukuthi intsha itholakale ingaphambili kwezokukhokhela. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma lokhu sokube njalo, abanye abakhokheli kwe-MDC labanye abasekeli baleli bandla kufuze besekele lesi sinqumo esesethulwe ngumnini bandla we-MDC uDr. Morgan Tsvangirai.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinasu uAshlifunye uthe ukuthuthukiswa kukaChamisa kujabulise abasakhulayo akade sebekhalala ngezombusazwe besithi kukhanya kabanikezwa amathuba okukhokhela.
Kuphakanyiswa kukanumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngu-acting president we-MDC kuyinto ke esiyamukelayo, ngoba ukuphakanyiswa kwakhe ayisho ukuthi kuphakanyiswa yena yedwa, ayisho ukuthi kuphakanyiswa uNelson Chamisa, but kuyikuphakanyiselwa kwama-youth wonke awelizwe jikelele ngoba it kuyanika ke i confidence especially kuma youth kade ngakhangeleli ukwenza into ze politics but babona ukuthi no that is less siyakwansi upiwa i chance yokuthi sikwanse ukuzibusa siyakwansi upiwa i chance yokuthi sesihambele sihambe phambili
ingxenye yabasakhula e MDCT ikhulume namhlanje imelwa umgcini sihlalo wayo umnumzana Epson Jisiba ixwayisa umakhube lomthuli bona abase South Africa lapho abayehluza udaba lomanyano owe MDC Alliance umthuli nguye okade ephethe ubukhokheli be MDC umnumzana Tswangirai engekho uChamisa ubephethe ubukhokheli be MDC Alliance kodwa khathesi nguye osekhokhela umanyano lebandla emele uTswangirai ezinye ingcitshi zombusazwe zithi ukukhishwa kukamthuli lokungakhulunywa kwamakhuphe kuhle kutshengise ukuthi uTswangirai ubevele ezifunela ukuthi uChamisa athathe isikhundla sakhe yena sephumula. UChamisa wenelise iminyaka engamachumi amane 40 yokuzalwa ngeviki ephelileyo osokumnika ilungelo lokuba ancintise kukhetho lwalonyaka esikhundleni sokuba ngomgangeli welizwe phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Ngimele isitwe 7 ngiseHarare, ngingiGibson Bebe.
Kusenjalo, ibandla le-People's Democratic Party lithi lisekela inyathelo likamnumzana Tswangirai lokuthi umnumzana Chamisa abe ephethe isikhundla sakhe kwe-MDCT kanye lakumanyano MDC Alliance lapho iPDP elilonga khona. Embikweni eliwethulela namuhla ibandla leli lithi lizakwamukela umnumzana Chamisa kuze kufike esibangeni sokuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli nxa kungumnumzana Tswangirai omnika leyo mvumo. Ukuze sizwe okunenga lolu daba sixoxele siphathamandla sePDP umnumzana Edwin Dlovu.
I-Management Committee ke yePDP ihlalile phansi izolo elomhlangano eHarare yasivumelana ukuthi isekele ke isibopho lesinqumo esenziwe uMorgan Tsvangirai ngoba ingxenye ye-MDC Alliance. Yikho ke izinqumo ke ezenziwa ke lo esamkhetha ukuthi akhokhele i-alliance siyazilandela sivumelana lazo.
Lina kukho okunye lingakutsho ukuthi ngabe bakhethana bona kumbe beqale bezwisisane ngalolu daba ngoba lokho kungaliphambanisa kumanyano wenu abanye bengasuka kumbe ibandla lelo lingadabuka phakathi.
Yes, thina njenge-PDP kasifuni njalo kasithande ukuthi singenele ke kupolitiki yamanye amabandla kodwa ke thina sima ngezinqumo ze-alliance kumbe bahlele phansi beyiphathi kumbe uMorgan Tsvangirai okhetha uChamisa thina samukela ke okuvela kuye samkhethayo ukuthi abe ngu-chair we-alliance ukuthi hhayi kubandla lami ke senza khetha uzibani angimele. Thina ke kasibi lohlupho lakho kodwa ke asifuni ukungenela kupolitics zebandla le-MDCT.
Nxa kuyikuthi i-politics zebandla le-MDC lazo zingagcina seziphambanisa umanyano lo we-MDC Alliance ke
bonke bahambelana ne-alliance ngoba nanko phela labanye abasekelo abanjengabomthuli baka babonakala ke kwamanye amarandi ze-alliance samukela kona labo esibabona bebuya bezosebenza beku-alliance.
Njoba lina lalikhethe yena ngokwakhe umnumzana Tsvangirai, umnumzana Chamisa laye liyamthemba yini ukuthi laye ulesi sindo njengomkhokheli njalo i-alliance leyi uzayiqinisa laye ngobukhokheli bakhe?
Ngokunjalo ke uChamisa laye ungomunye wenkokheli esimthembayo, uProfessor Washman Ncube ungomunye wenkokheli esimthembayo, uTendai Biti ngomunye esimthembayo. I-original MDC uChamisa sisebenze laye sakhokhela intsha waba ngummeli wephalamenti kwadana kuze kube lamhlanje lokho ngummeli wephalamenti. Siyambona kwenzayo enguminister, simbonile imihlelo kade ezenza ephalamenti, siyabona ukuthi uyathuthukisa iphalamenti ngamadebhethi awenzayo. Yikho kasilamsolo ngitho kasisole lutho ezilongo ibandla le-MDCT kuyilo elimbethileyo lathi hhayi hamba uyekhokhela i-alliance kwesikhatshana uTsvangirai engekho. Sikwamukela kunjalo, kasilamsolo, kasilahlupho ngakho.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, isiphathamandla sebandla le-PDP, sixoxelaye ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Abahola imali zepensheni iningi labo eseliluphele batshengisele lamhla kobulawayo bekhala ngemali abayiholayo ngenyanga abathi incane kakhulu ngakho bafuna yengezelelwe. Bahola amadola alitshumi lesikhombisa i-$17 kodwa imuli ephila eZimbabwe ikhangelele ukusebenzisa amadola angaphezu kwamakhulu amahlanu ngenyanga. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangade betshengisela laba basukele esithombeni sikamuyi uDr. Joshua Nkomo baya emahofisini eNASA bazodlulela emahofisini kahulumende emhlanhlandlela Government Complex. ENASA bafike banikeza isicelo sepetition umqondisi weNASA umnumzana Wellington Chinembiri kuthi emhlanhlandlela inikezwe unobhala kankosikazi Angeline Masuku ongumphathintambo wesabelo sakobulawayo. Izalukazi lamakhehla iningi abasebenza emakhampanini kahulumende anjenge National Railways of Zimbabwe kanye le Coal Storage Commission bathi imali abayiholayo incinyane kakhulu njalo abenelisi ukuziphilisa lemuli zabo ngemali leyo. Omunye wabasebenza e-NRZ umnumzana Emboyera Mathe uthi imali leyo iyinhlamba ngoba ayeneli lutho nxa kuqathaniswa lendleko abalazo. Uthi bazifica sebehlala bengabantu abangamachumi ekamelweni elilodwa ngenxa yokuswela.
And for sure, liqiniso le inhlamba i-$17 ayenelisi. Ngenxa yokuthi kumele senze sibhadale rent, sibhadalele abazukulu bethu, sibhadalele abantu abethu, sibhadalele ukudla, le school fees, lama bill, ama rent. Ukubona ukuthi esizinda izindlu eziningi ngama four rooms. Ama four rooms lana akusey ukuthi ngama four rooms. Sebe double phakathi. Ngapha ulojisa two rooms. Yena osalale two rooms. Ukwenzela ukuthi raise imali. One room. Belela abantu bengu-10.
Unkosikazi Josephine Jowa uthe ugcine abazukulu njalo ugogo amgcinileyo owayesebenza e-NRZ uhola amadola angamachumi amabili lanhlanu i-$25.
Ngilapha ngilabazukulu onina babhubha bafa befile benjalo gogo imali engiholayo kayenelisi incane incane kunjalo kathesi kubuye amabhili amanzi bayavala bafuna 4000 mina ngihola $25 so imali le kayenelisi ukuthi igcine abazukulu ngapha uyahamba esibhedlela kuthiwe kufuneka imali ngigula sisendlini sibagcinile ogogo nje balibona sibamele sinje sibasukumele abakhoni siyagezisa siyachuba ogogo.
Umnumzana Charles Banda uthi inasa iziphatha njengenyamazana engazi ukukhulumisana labantu ethi ufuna ukuthi bakhulumisane labantu ukuthi babachazele ukuthi imali zabantu zingapi njalo lezakhiwo zeNASA kungani zingabanikazi imali abayidingayo.
Ufuna ukwazi ukuthi imali yethu iyangaphi anti basitshele ukuthi iyangaphi sisebenzisani phela njengoba bengasinikithe ukuthi siyidle anti basitshele phela ukuthi bayisebenzisani.
Umfelokazi unkosikazi Esnathi Mbewe ukhulume ekhala inyembezi ethi inasa yamtshontshela amadola azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu njalo bamtshela ukuthi bamnikeza imali leyo kodwa akulabufakazi balokho.
Umkami wayesebenza e-CSC 30 years esebenza e-CSC so wasebhubha 2006 so 2006 imali yami yasuka e-CSC ngene naso ukuthi benikile akatese banike imali yami and khona pampila nsimanja athi khona ngikulisa kunika imali yakho ngatoride la nika imali yami ingasayina ngaphi kwakhona abantsheli lutho.
Obeqoqe njalo ekhokhela abadala laba osakhulayo umnumzana Josephat Mzaca Ngulube uthe baziqoqile njengezakhamuzi zesizinda ngoba iningi labadala abahola ipentsheni behlala elokitshini lesizinda.
Qoqene njengabantu izizalwane ezihlala ama-pensioners ngoba isizinda ichabalala mostly kwesiqasele khona indaba leyi kula bantu abadala abasenze railways bahola imali ncane yabo $17-$20 uyababona ukwehluleka kwabo lapho behlala khona.
Osakhulayo obeqhuba abadala abangasenelisi ukuhamba umnumzana Brian Bongani Netta uthi uphatheke kakhulu ngenxa yokuthi njengabatsha akula msebenzi njalo bahlezi ethi lolu luhlupho olukhathaza ilizwe lonke ngoba abasakhulayo bagcinwe ngabadala laba abangasaphiwa ipentsheni.
Abadala yibo abasikhangele ezindlini thina njengama-youth asisebenzi abadala basebenzile iminyaka eminingi kanti but ungakhangela imali asebezihola ezama-pensions abo azenelisi ukubagcina. And if you look at it ngendlela eku-situation yakhathesi, into le ayi-affecti bona bodwa, i-affecta lat because it's a proto-national crisis. So ukuswelakala kwemali ezabadala ku-affecta lat because thina sihlezi abadala yibo abasigcinileyo. So sithi umangoyo selala eziko ngenxa yemali abaziphiwayo.
Iningi labantu abasebenza kudala lihola imali ezilutshwana kakhulu, njalo kwezinye izikhathi ziyahlala isikhathi eside imali lezo zingabuyanga. Kodwa inhlanganiso okumele zikhiphe lezo mali azitshengiseli ukukhathazeka ngokuhlupheka kwabantu abakhulileyo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum. Sihlolisisa imizamo eyenziwa ngabasemazweni abafisa ukuvota kukhetho oluzayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ilunga lebandla lezombusazwe eliphikisayo kwele Kenya selixotshwe elizweni lelo lithunyelwa kwele Canada ngemva kokuphatheka ekugcotshweni kokulingisa okungekho emthethweni kuka Raila Odinga ukuba ngumongameli walelo lizwe, etshengisela ukuba umongameli Uhuru Kenyatta waqila ekhethweni. Umiguna Miguna isizalwane seKenya esesilengwalo zokuba ngowaseCanada. Sokufe abantu abayisithupha engozini yokuzamazama komhlaba kwele Taiwan yachiya izakhiwo ezimbili zezitezi zilengile okokuthi zingawela phansi iloba yisiphi isikhathi. Uhlelo lwethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe lamhla uChris Gande weStudio 7 uxoxa lonkosikazi Angela Moyo Hardy ohlala edolobheni lePennsylvania ngapha kwele Melika.
I own an elder care agency. Sigcina abantu aba over 55 ezindlini zabo. Sibanceda ukuthi bengagcini sebesendaweni ezinjengabo, you know, nursing home, ama assisted living.
Likwenza njani lo?
Sifika sibe imuli yabo engekhoyo, you know, the family in absence. Ukuthi umuntu sifika ku stage lesena empilweni abantu sikhula sisiba ngogogo. Ukuthi umuntu yabo ungasakwanisa ukuthi uzenzele, umuntu yabo ungasakwanisa ukuthi uzi drive, ungasakhumbuli kuhle ukuthi kumele ngithathe umuthi, kumele ngiyebona udokotela. So thina sifika sibe imuli adopted for a small fee. Sincedise ukuthi umuntu ahlale akhule aguge esemzini wakhe.
Likwenza njani ke lokho kule zifundo yini owazenzayo ukuthi weze wenelise khona?
Mina isifundo engasenzayo ngese business. So as we know ukuthi isifundo se business le mali sikwana ndawo yonke. But ngifunda ngisenza njalo nga concentrate njalo ukufunda abantu abadala, you know, I don't know what you call the elderly, abagugayo, abagugileyo, or the aging as we call it here. So just learning with what the aging, or as we age, the stuff we need, the skills we need, and the skills we need to sharpen, and at the same time the skills I could take advantage of and make a living out of, that's what I turned into a business.
Manje nxa usuwenza umsebenzi onjalo awuzange uhlangane lezinye indubo yini eziyazihlangane lo muntu oqala ibusiness?
Lezo ngazithola sibili. So as such, you know, lapha sikhona thina lapha, first of all ukuthi ngumuntu we on Sund. For into any business arena and be taken seriously, for one, nikuluma nyakiliza. SQN nyakiliza. Gwalaba balap. As we put it here. It's a very difficult, not just industry or market to break into, but just the whole business sphere to be taken seriously as a black person and to be taken seriously as a foreigner. But I come with credentials that a lot of my fellow black people do not. You know, ngihambile ngafunda sibili ngifikile university eyalapha ngadlulela phambili ngayathatha i-advanced, you know, i-degree elaphambili. So nxaphe ngingena la abantu banokuhlonipha ukuthi no usislow noma esenza kwenzayo, you know, I think into ayenzayo into elengqondo. So kuba nzima but kuba lula nxaphe umuntu engathatha isikhathi sokuthi akhulume lawe azame ukuthi akuzwisise ukuthi ungubani uvela ngaphi njalo ubuya lani.
Manje likhona yini ongaliphosela ilizwi elokukhuthaza abanye ikakhulu abesifazane abafuna ukungena kubhizimusi lapha emelini?
Yeah, likhona sibili ngithi, you know, don't give up. Sing, you know, ama opportunities akhona and uma umuntu uzinikele, uzimisele, njalo ufuna sibili ukwenza into yiyo and useqinisweni.
Bakhona esikhathini esiningi ababe khulume ngokuthi ukwenza ibhizimusi eMelika kunzima kakhulu. Ngiyabona ke wakhuluma ukuthi zikhona ingxaki olidibana lazo ezifana lokuthi ngonsundu lokunye okunjalo. Kodwa nxa kubuya lapha esikhwameni emalini ukuthi uqalise ibhizimusi, iyatholakala yini imali?
Kulezi hlengo ama programs athile abantu asithi ngama minorities abantu besi abangasomakhiwa, you know, abantu abavela endaweni ezichiyeneyo, you know, across the world. So bayazama ukuthi ba promote ukuthi kungabi one sided ukuthi kugcina kusiba ngowesikhiwa kuphela. So uma ulama qualities walana ngikhulume ngawo oqala ukuthi uthembekile, useqinisweni, uyasebenza sibili gadalala and what not, 9 times out of 10 kulo muntu okhona ongakunceda and onga, you know, uthemba ngawo ukuthi lo muntu lo into akuya ngayo singafaka imali kiyo simncedise ukuthi aphumele.
Lo nkosikazi Angela Hardy Moyo ohlala edolobheni lePennsylvania khonapha eMelika. Umsebenzi wokwakhiwa kwendawo yamavinkili lamabhizimusi yakulezi nsuku kobulawayo eGordini Mall ukhangelelwe ukuqala ngumabasa lanxa sowuqhamuke ungezwani ngemva kokuba abaphila ngokuthengisa kulindawo betshengise ukudana ngembiko ethi izitolo zabathengisa bezimele ziza kuba inkulungwane elikhulu kukanti bona bedlula inkulungwane ezimbili. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni phakathi kwekhansili yakobulawayo iTerracotta kunye nengatsha zikahulumende ezehlukeneyo kuhlanganisa labantu abathengisela eGodini manje. IGodini Mall ikhangelele ukuqala ukwakhiwa uqobo ekuqaleni kwenyanga ezayo kamabasa, kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi kungemva kwesikhathi. Izathi ingaphela ukwakhiwa kuza kuba lesilindo samabhasi kunye lezimota ezincane, amavinkili ahlukeneyo kanye lezitolo ezincane zabathengisa bezimele eziyinkulungwane elekhulu. Umqondisi wenkampani eyakhethwa ukuthi yakhe lindawo eTerracotta, umnumzana Thulani Moyo, uthi konke sekuhleliwe njalo bazaphangisa ukwakha ukuze abaphila ngokuzisebenza bethengisa bengalahlekelwa libhizimusi.
Jinge Tura Quota, contractor yetu Uliviero Construction, as women in Labuti, Mtlaga 1 March, Kulonyaga, best bona, they must be prepared, Ugut Bangene, who side by Kalum 7s. Ukalagabum 7s is to do simple things like U Kombolozela, a site. So it's Faga e boundary on the site to make sure it's a secure site. After that, Sepalage Uguenza Mat demolition works, and then also in those demolition works, it is that maybe let's say 2 months is funuguti says the groundbreaking. So layer groundbreaking over manje we are targeting Niskat's trade fair, which sends that groundbreaking activity. So those are things that we've been planning.
Is it kulumeli se council yedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi sebanikeza inkampani yeterracotta indawo yokwakha igodini.
Project lay Egodini redevelopment handed over to the developer 25 January. We handed over the site. Esikumelele kathezi ukuthi mhlaka 1st March baza move on site, but in the meantime silaloko kuthiwa irelocation kulabantu ofanti besuke ngoba igodini kathezi kulabantu abasebenzela khona ama transport operators, ama informal traders, labanye nje abalezakhiwo khona pana. So laba abantu baza move by end of February to allow i work to start ngo March. Ngo March sicala ngokudiliza kumbe demolition of the site and clearing of the site by the constructor.
Omunye wabathengisa ezimele umnumzana Methuseli Donga usole indlela abaphathwa ngayo yikhansili ethi abacaci ngokuthi bazathola yini indawo zokuthengisela ngemva kokwakhiwa kwemolule.
But the way you are doing now, I think it is a council again. Sensing and trusting about events or change, no, in just years, I remember. Is there any document, as he signed out, Terracotta, as he transfers, as a city, Amapedas, okay, as a take a temporary basis, when he is in down? Ama, we are in, as in dinosaur, as it is, with equal enjoyment, as is like Sainela, between Amasit fathers, a two.
EZimbabwe imisebenzi emankampanini amakhulu ayikho ngoba sewavalwa ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho welizwe lezombusazwe. Abantu bayakwamukela ukwakhiwa kwegodini mall kodwa bathi kungabachiyi endlaleni laloba kukhangelele ukuthuthukisa ezamabhizimusi kobulawayo kanye lokudala imisebenzi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Isa yomculo othi vikela uvela kumama kaNola lamagabazi usithembile mlotsho waphela usenator elojays Marabini. Besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela lwamukela ngemibono ehlukeneyo udaba lokukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukube phethe intambo zokukhokhela ibandla le-MDCT. Ayike siluqoba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.